lumsakazo wethekelele isibhedlela separalenyathwa group of hospitals lamhla uyatholisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo. Osakhulayo uThapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe.
Sengenziwa amathesti wonke okumele ngiwenziwe. Sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope. Kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali funakala eyekwemelika. Imali ebekukhulunywa ngayo iningi, yikho osokungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela. Odokotela kabadelani lami sebengidula nje njengoba besazi ukuthi angikayihlawuleli leyo mali edingakalayo.
Umnumzana Khutsaye Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvukuzane yomlomo wesibeletho futhi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane.
When we came in
ngesikhathi sifika esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwana zangemuva thina singakafiki. Bekungela muntu obesiza isigulane, isigulane besifa nje obongikazi bengasihluphi ngakho. Sibone esinye salezi zehlakalo obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatha bengasihluphi ngaye waze wabhubha. Sikhangele ngawethu security station room lapho bekuthiwe silinde odokotela khona.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi kuqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo.
Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela kukhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo.
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali abayiphiwe ngusomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa ozabanika okuthiyeneyo bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela separenyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 bond ukuze athole ugwalo lwesibhedlela njalo uhlawula $600, 600 bond nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela iziphathamandla zesibhedlela lesi kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.